ngajabulisa kakhulu ukubana iZimbabwe imenyiwe ukuba khona kule US Africa Summit. So kusho ukuthi lokhu kuyakhombisa ukuthi izijezi sokuhlala sizwa ngazo ukuthi ezethiswe ilizwe leZimbabwe. Ya kunjalo ngoba nanku liviziwe ilizwe leZimbabwe ukuthi libe khona kulo mhlangano, umhlangano okhangele ukubana uzokhuluma ngendaba ze-trade lobudlelwane lento ezinjalo. So I think izanu ukuthi ihlalitshela abantu ukuthi kulezijeziso against ilizwe leZimbabwe ngamanga lawo, ngoba nanku siyabona ukuthi iZimbabwe njengelizwe iliziwe ukuthi ibe khona kulolu hlelo. Esikubonayo ukuthi kulama-targetedi kulezijeziso ezikhangelane labantu ama-individuals okuyibona ilizwe le-America elibona bengabantu abacindezelayo izizalwane zeZimbabwe esingathi ama-human rights violations, labantu abasekela i-operation yakhona leyo yibo abantu njengoba sibona amanye amazwe arepresentwa ngu-president wabo elethu, ngoba kulezijeziso ezithagete yena umongameli uMnangagwa. That's why ethumele uShaba ukuthi kube nguye ozorepresenta ilizwe lakithi.
Yena uShaba uyazisola kakhulu lezi zijeziso, uthi kulusizo ukuthi iMelika inxuse iZimbabwe iyandulela umhlangano ngokujezisa indodana kaMnangagwa labanye. Singabona izijeziso lezi ziphazamisa yini imizamo yeZimbabwe leMelika eyokuthi amazwe omabili la avuselele ubudlelwano bawo?
Izijeziso lezi njengoba i-America yasho ihlalisitsho nje zijeziso ezikhangelane lama-individuals, i-America ebona beyibona ama-obstacles ekuthini kube lentuthuko kweleZimbabwe. I think ubudlelwano buzohlala bukhona, ngoba masikhangela enye into i-America engibona mina izama uyenza ngale summit, yikuthi bazame ukuyimkhareja engathi ukukhotha amazwe e-Africa ukuwasondeza eduze kwawo ukwenzela ukuthi angangezeleli ubudlelwano babo leRussia. So siyazi ukuthi kuba kule competition phakathi kwe-Russia ne-US ukuthi amazwe e-Africa achuze icele le-US, ngoba siyazi abaningi bakhona bathi bale-history le-Russia, ngoba abanye bathi yabanceda during the liberation struggles and balobudlelwano layo. Kodwa i-US ifuna ukuthi ithole support kula mazwe, especially manje ngempi enzakalayo e-Ukraine le-Russia, ukuthi amazwe la ase-Africa angasayidelani le-Russia kule mpi. Instead yakhetha ukusayidelana le-Ukraine layo, i-United States le-NATO.
Ngitsho le-China elayo isigxilise ukuba khona kwayo e-Afrika lenhlelo ezenza ibambene lamazwe ase-Afrika, okuyinto engaphathi kuhle iMelika. Udaba lwe-China le-Russia, bona abaholi base-Afrika alubana uBiden ethe waluvusa lolu daba wathi kasifuni kumbe kasikhululekanga kakhulu ngendlela eliphathisana ngayo lamazwe omabili la. Bona abaholi be-Afrika ubona bempendula bethi?
I think obamanje amazwe amaningi e-Afrika, abaholi abaningi be-Afrika bathanda ukusebenzisa udaba lokuthi bona ma-neutral, bona bangabangane to amazwe wonke, abafuni kubandlulula. So ngibona mina besisho kanjalo ukuthi hayi, thina sicela lingasifaki edabeni lokuxabana kwenu lokhu. Thina silithanda lobabili or lobathathu, le-Russia le-China. Esikufunayo thina i-development emazweni ethu elikubangayo, lina qhubekani ngalalokhu elilwisana ngakho, thina singakungeni. I think okuqakathekileyo for United States yikuthi babone ukuthi ba-maintaina i-neutrality leyo ekuthi hayi, bona abakhethi cala phakathi kwe-US le-Russia. Therefore akumelanga babonakale bephathisana le-Russia wo bencedisana layo kule mpi ezakalayo e-Ukraine. So uma bezohlala be-neutral, well kungaba njalo, kodwa I think i-US yona ingathanda ukufisa ukuthi izwe labo bekondema okwenzakala e-Russia, ngoba impi ephomu ukuqalwa njengomuntu against umuntu innocent engazange enze lutho. I think sonke nje is abantu isintu asivumeli ukuthi siphombe ukuthula sithi bu right umhlasele noma engakwenzanga lutho. I think ilizwe umhlaba wonke jikelele kumele ukondene izinto ezifana lalezi esizibona e-Ukraine esiqalwe i-Russia lapho okungazange kube khona le anything enziwe i-Ukraine osingathi thina yiyo eyenza i-Russia yathatha inyathelo lokuthi iqale impi la.